Uma sikhuluma ngeeconomy sikhuluma ngama statistics ngokuqala lokho uyathembisa ama civil servants kakhulu ama teacher nama dokotela ukuthi hayi sebezwile sebezaqalisa ukukhuluma labo kambe kuleminyaka emingaki aba ama professionals esidla ingqoqo zomlomo yikuthenga isikhathi uyakwazi ukuthi khathesi umnyaka uyaphela kube lokhu liviri eyabelokhu eligijima ndawonye ukhuluma njalo ngokuthi kuzaba le mthetho emitsha abathi ngama-bills ye siyakwazi mhlophe ukuthi sebevumelene labangani babo abasephalamenti i-MDCT ukuthi sebezafaka enye ibhili ephalamenti masinyane eyokuthi umuntu engaxotshwa ephalamenti abayethi recalling akusoze kube ne-by-election sebezaphongudobha omunye bamfaki yona leyo iphathi eyabe ixotshe umuntu bafuna ukuthi kube ne-bhili enjalo ngenxa yokuthi besaba ukuyangeka ukuthi kungaba lama-by-election ama-MP wonke awe-MDC axotshwayo azabuyela akunalutho okukhulumileyo thina ede silalele sisithe engxenye uzaxolisa imisebenzi yakhe emibi abayenza bendawonye lo mgadi into ede ikhuluma lapha yikwethusela iZimbabwe jikelele ukuthi bahlale besubela umsila benganakani
manje lena njengebandla lithini
sicela ukuthi amahlabe zulu bonke uma ubaba lekhuluma kabalalele bezwe ukuthi uhumutsha amanga anjani khathesi sibona ukuthi amapholisa lamagadijeli lamasotsha yiwo asehola imali okwedlula amadokotela sinobufakazi ukuthi ugadijeli oleminyaka emibili sehola $22,000 RTGS umbalisi lo dokotela abalama degrees bahola 10 5000 yikho ke konke lokho edekutsho utshela abantu bekhankasa nsuku zonke besithi kulama sanction lokhu yingoma ehlala ihlatshelwa kusenzela ukuthi abantu bakhohlwe inhlupheko zabo bagcina sebelandela ipropaganda.